ukuthi kulendaba ukuthiwa yikhisimusi okuzaba libizo ngoba okukhona ukuthi kakula onto ezasenza sithabe ngoba sivele lokudla kwangkhona vele kasisakudla. So lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje khona la sedlulile lapha esidla inceqo zomlomo.
Babugawule kuthiwa akula khisimusi lo nyaka.
Hayi, ngiyamuza udadewethu, hayi kuliqiniso lelo nto ngamele ukuthi hayi ikhisimusi eyalonyaka ihlangane lesikhathi esinzima, isikhathi esibhekane laso lesi isikhathi esilobunzima silomangalisayo obulomumo wemali yethu engenelisiyo ukuthenga okwenelisa izimuli. Ngokunjalo ukudla kukhona sibili kodwa imali zokuthenga kazikho ebantwini. Imali kayikho sibili ngoba imali le ekhona incinyane ayenelisi ukuthi ikhangele izimuli. Njengoba siphuma nje emumeni lalowo owama austerity measures aminister wefinance, sikhangelele ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili kusiya phambili.
Kambe kukhona yini ukukhazimula okukhanyayo phambili Makhumalo?
Ah, angazi ukuthi inkazimulo le ebona ngomhlonitsha wami uGawule yithi. Ngoba akakuthi party sinxa sizathi thina umntwana ubuye endlini sithi baba Gawule sengifile indlala. Abe sithi kuye bopha ithumbu ngoba phambi kwakusasa inyanga leyiphela izinto zabe sezigoqekile. So okutsho ukuthi angalibopha lelo thumbu okwenyanga yenaleyo ekhona esisele ukuthi sikhuphuke. Asoze awungeni umnyaka omtsha uyabe sefile ngoba kakula muntu obophela ithumbu indlala inyanga yonke. Thina ebese kukhangelile njengabantwana baseZimbabwe ngokokuthi kube lokuyekethikisa okuthize kodwa kakuthinti lutho. So esikubona namhla yikho sizakubona kona umnyaka ethu siyangena kuwo. Njalo manje lo ozayo sabe sesisihla lukhuphu asikakhali nkona sizakala. And ungakhangela futhi emkhathini phandle lapha kome kuthe qha.
Babugawule ngaloya mnyaka kwangenela isadaki kudaba lweZimbabwe yakhethu ubaba uThabo Mbeki waba ngumlamulankunzi kwahlalwa phansi kwakhulunyiswana kwabunjwa uhulumende wenkazatho. Sibone njalo ubaba uMbeki ephenduka eZimbabwe kuliviki. Kambe singaba sesibuyela yini kuloya mnyaka ku-2009 lapho esagcina sisiba lohulumende wobambano khona?
Inanzelela ukuthi umumo esesikiyo kathesi ngokuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni, sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe. Ngokunjalo ngokukhulumisana lokhu sikhangelele ukuthi sikhulumisane silungise njengalokho sike sakwenza izolo, sike sibe sikhulumende omanyana lokona kuze kubunje uhulumende omanyana. Kodwa kathesi angitsho ukuthi kulungiselele ukuthi kubunje uhulumende omanyana, ngithi ubukhokheli yomile buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe singalisanga bengalisangathi. Ubukhokheli wobuqakathekile ukuthi bukhangele khonoko xa bethe wahlala phansi bathi gwaqa bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eceleni, bakhethe ukuthi bafake abantu phambili. Ngoba mina ngithi abantu kuqala, abantu yibo abaqakathekileyo ngoba kambe shiwo abantu nxa bengafa abantu bangasala bebusa izihlahla yini, abantu bangasala bebusa inyoni yini. Walwelwa inhlalakahle, akuzange kulwelwe ukuhlupheka, abantu balwela inhlalakahle. Kodwa ngiyabona kungamele ukuthi sihambile njengelizwe safika kwelinye ibanga lapho kunezinto ezaphambaniseka khona. Abanye abantu abangaphandle basizonda ngendaba yomhlaba yokuthatha umhlaba lokhwana okwathatha umhlaba. Abantu labo umhlaba kade sihlezi kiwo lowo, kade ungasiwo wethu salela umhlabathi. Unkomo wathi wona umhlaba asiwuphakulela neni, yikho okuqakathekileyo khonokho kwasiphambanisela izinto. Abantu labo abangaphandle basebengenela labo, yikho sabona kungena ama-sanctions, kungena zonke izinto ezinjengalezo. Kodwa asikhulumisaneni phela nxa bekhona abasincedisayo abangaphandle njengakhonokho ofuna ukwenziwa ngubaba uMbeki. Siyakwamukela kakhulu ngendlela ngezandla zonke ngoba kade ochamisa kade belokhu bedonsa besale ukuthi babe khona kungxenye leyi yokukhulumisana lokhu.
Honorable Khumalo, uyeza yini uhulumende wobumbano?
Thina njengebadlaleyo MDC Alliance egoqela ngubaba president u-advocate Nelson Chamisa, uMbeki lodwa uwile lo nguye uMbeki futhi ka-2008 lapho esabulawela khona abantu izanu yachaya ama-short sleeve lama-long sleeve equma abantu izandla lenyawo. Kuthe sokunjalo sahamba kukhetho bantshontsha, bathese bentshontshile babe sithi no uMbeki kabuya asikhombise umlodi. Qiniso sibili kwabuya sayenza kwakuthiwa yi-global political agreement, kwakuyindlela ukuthi sifeze ukuthi silungise inhlalakahle kazulu yaseZimbabwe. Akulamgoqo owodwa owalandelwayo izani obabugawula abakwenzayo bathola isikhathi ukuthi bake baphefumule belungiselela ukhetho luka-2011. So thina sokushoyo ukuthi kule migoqo okumele siyithenge ama-electoral reforms, kanti amabutho wona umsebenzi wabo ngowani? Ngokudubula abantu yini ngokuthi bagcine izalwane zaseZimbabwe? Njalo umnotho lokuthi siwulungise siwulungisa njani? Njalo kukhetho lapha kwantshontshwa